asengaphezu kwamachumi amabili lanhlanu amankampani asephiwe imvumo yokwembama lahle emangweni wewangela ebhinga eminyakeni emithathu edluleyo kuphela. Phakathi kwawo angaba mahlanu aseqalisile ukusebenza incintisana lewange Colliery, kanti lawo angakaqalisi aphakathi kokulungiselela ukuqala umsebenzi maduze nje. Ubani lobani ohamba ngomgwaqo osuka koBulawayo siya eVictoria Falls uhlangana lamakhulukhulu amaloli asuka ewange igcwele amalahle esesiwa kwezinye izigaba zelizwe loba ngaphandle. Angaxolelwa uma icabanga ukuthi labo abahlezi lapho kwenziwa khona lo mnotho bakhomba ngophakathi. I-Studio 7 ingene phakathi kwezakhamizi zewangidi ngisisa ukuthi uZulu angabe etholane njengoba amalahle lakuyo yodwa inotho abayiphiwa ngumdali. Okuvele kuqala ukuthi bezwa ubuhlungu ukubona amalahle enjiwa emanxiweni aboyisemkhulu esedlula ngomgwaqo ngelanzuzo loba imisebenzi abayitholayo. Umnumzana Simon Ncube isakhamuzi seMakwandara Ward ulandisa abakuswelayo ngokwenza kwabanini bemigodi evuna ilifa labo.
Thina ekhora yasisebenza, siyayifuna sikuthi sisebenze, but kuyasehlula abantu basijhiya emva bathatha abantu bempumelanga. Thina balapha abantu bezokwangena, abantwana abangenayo ngabangena kudala yibo laba abakhithwa kathesi, futhi kathesi kukhithwa abantu abaningi. Vele thina asira plan ukuthi abantu bazabafundisa njani. Abantwana behluke ukufunda isikole ngokuswelana imali ukuthi bobhudi abatholi imisebenzi, but imigodi ikhona sibe wange.
Umnumzana Kenneth Makiposa uthi usekhule wazi wakhokho bamalahle evele esenjwa ewange, kodwa kuze kube lalamhla kakaboni inzuzo engaba yintuthuko loba imisebenzi isiza kuZulu wewange ongumnikazi wamalahle.
Esigabeni lapha soya kuphela amalahla ehluka esiya kwezinye indawo. Unibhadele ukuthi abantwana bazuze imisebenzi, akukuthi uvuke amanye amakampani ukuthi wenese abantwana ukuthi basebenze, akukho. Siyamangala lathi ukuthi kwenziwa ngani, kunende engakukhangeli ukuthi thina sizaphila njani.
Uqhubekele phambili esithi akaboni ukuthi ukwanda kwamankampani asegebha yamalahle kuzomnceda ngani uZulu wewange, ngoba lawo akhanya elobuhuquluzi benotho lenkitha betshabe njengayo iwange Colliery esile minyaka engaphezu kwekhulu isebenza phakathi kukaZulu kodwa ingamuphi inzuzo loba imisebenzi. UNdlovu isakhamuzi seGurambira eyingxenye yeMakwandara Ward ewange uthi lanxa amalahle la eyinotho egejwa emanxweni aboyisemkhulu, labo bawabona esegcwele amaloli esedlula ngomgwaqo langesitimela kungelanzuzo esala kuZulu ongumnikazi wawo.
Ikholo lilifa lethu kakhulu, ngoba oko bethu behlezi khona phana premises eColliery basesusu. Ngakathe sesibona nje ikholo isedlula, akula nzuzo, akula benefit, kumbe ukhona ukuqhatshwa kwezizalwane zewange. Akuqhatshwa, kuqhatshwa abantu abangasibo bewange. So asilancedo, asilanzuzo esizuzayo laphana.
Lanxa uMongameli Robert Mugabe esesungule uhlelo lwe-Community Share Ownership Trust oluthi amankampani akhebha amalahle ewange abuyisele inzuzo lentuthuko kubanikazi bendawo, abazali bakulowo mango bathi abakayiboni inzuzo yakhona, kanti abantu babo baqhubeka beswela imisebenzi. Ngiyisewange, nginguThabang Mathebula, entatheli Studio 7.